International Joint Negotiating Council ivele sakhuluma ngayo kudala mntatheli Magumede sikhangele ukuthi abantu abayibo abasimelayo laphana o-Alexander Syria laphana abasobabalisi abasoma-civil servant nabantu abahambe bayendiphikwa ukuthi bayenze ikomiti evela izisebenzi bese siyasikhangela indlela abayenza ngayo nxa sikhangele ingxoxo zonyezi ezikhona ngabuyela emuva sizathi ingxoxo lezi kwakumele zenziwe mhlaka-1 kwakuthiwe ngo-10 ekuseni uhulumende wabuya wafaka ukuxolisa kwathiwa ngo-2 wabuya futhi waxolisa kwathiwa mhlaka-9 namhla kumhlaka-9 besikhangelela ukuthi kuyaxoxa sebethe hhayi ngolwesihlanu uzamthemba njani umuntu oyenza njalo
isizathu sabo sokutomatoma sicacile yini
isizathu emuva lesijwayele ukuthi nxa behlangene kwathiwa umhlangano sodlulisele phambili kuyakhulunywa ukuthi besiphethele but kusho ukuthi kathesi baphethe inhlamba abayenza ebeyayenza lize besabe lokuthi-ke yithi bhadla ebantwini ngokunjalo thinabele sesibona nje ukuthi yikudlala
manje selihlela ukwenzani lina
thina kumanje sisebenzisa i-headquarters for US dollar sesizama ukumobilize sisebenzisa yona le ndlela yokuthengisa ukuthi khangelani i-NC ayithembakalanga ehluleka ukubamba izi-27 le yiyeka izimhlangano yiyekela abantu ukuthi kathe singenza so sisehluleka lokuthi zikhulume ngezinye indlela iyabona ukuthi abantu basesemaklasini abantu abayifuni imali yikho sesithi thina ngomvulo ngangcono abantu bonke baphuma emaklasini ukuze bebone ukuthi hayi asinamali laphana abantu belesathi asihlonipheni mhlawumbe abadala kukhona abasiphathele khona
impumela yengxoxo yakuqala layitshelwa na
hayi akula nto yaphumayo ababengene laphana ngaqamba inhlanganiso zababalisi abanjengabozinsa abo-progressive teachers union bakubeka mceke ukuthi kuvunyelweni ukuthi lokhu ade kubuye lohulumende makungatshelwa abantu so sizama ukukhangela ukuthi nxa kunjalo uhulumende kuya le nto afuna ukuzoyinikeza izisebenzi zakhe bese kuthiwa ingakhulunywa sizasebenzisa ibala elinzima inhlamba
nxa sikhangela kuhulumende akula olunye ugatsha elingaxoxa lalo
okusemthethweni vele abantu okumele soxe labo yi-public service commission okuyiyo i-public service commission iyahamba yayabumba i-NJNP njengoba kunjalo i-public service okumele kube yiyo ngasihlala sikhuluma lakhe elithi silethela enye into okumele i-represente i-platform okuthiwa yokumele sikhulume sikiwo sesibone ngani sokumele sibuyele siye futhi isisekelo sombuso u-1665 ngoba u-1665 uyasivumela ukukhuluma lohulumende noma ngayiphi indlela enjengeyokubhikisha enjengeyokuhlala ezindlini enjengeyokuphethishini kodwa-ke thina sesinakani ukuthi hayi indlela engcono yokuthi sihoqe emsebenzini ngesilungu abathi kuwidrowa ilebhaye esikole kuvuke kungekababalisi